amajekiseni ama-vaccination la ayathiyana kusiya ngokuthi iwuphi umhlobo. AweChina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele ahlatshwe ngemva kwenyanga yokuqala hlatshwe namhla esibili kanti ekupheleni kwenyanga. Manje sekunohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asabeswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi abayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology ye-science, kukhanye ngani akula bubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga, ngenyanga ezimbili. Uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe singanisiphuzile. But njengohlelo, uhlelo lukahulumende lufanele kube lensuku ukuthi ngelanga elinje. Akungenzeka kube ngokuthi alo abe ngentando yakhe. Ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala. Njalo akula lutho abazalulusa, akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula-ke inyanga ezimbili, i-12 weeks lay lokhe kungelandaba.
Sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle, kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela. Ngomzekelo songathi eyodwa i-injection ivikela 60%, eyesibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki, i-60 percent liyalo oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona i-protection, partial protection, but ingcono i-90%, 95% kule 60%.